Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kumfumfu 2024 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Donald Trump ni populist. Ama populist yilabantu labana ba appeal to people's emotions. Kodwa ke singathi yalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyakwezama ukufaka ama facts.
Iqhubeka ngela phambili imkhankaso yokhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Bengicabanga ukuthi kuza kube kule line, but ngifice kungelani ngisho line ngafika ngangena within, ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Odabuka izimbabwe ohlala kwele Melika uthi usevotile. Nguqhutshwa ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithi ele Zimbabwe lingenela kakhulu kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umnumzana Donald Trump izolo onqintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party, uchothoze omunye wakhe umnumzana Donald Trump izolo ngezahlakalo ezithile lokuziphatha kwakhe. Wathi yena nguye ongabusa ngcono nxa kuqathaniswa laye. Ukhulume amazwi la emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabantu eWashington DC izolo kumbiko abamkhankaselayo abathi ngokugqiba inkulumo yakhe owe closing arguments. Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese ePennsylvania izolo lemzini wakhe eMar-a-Lago eFlorida lapho laye achothoze unkosikazi Harris ngamabala ethukayo akhomba ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ababili laba lama-running mates ababasekelayo baqhubeka ngemkhankaso yabo lamuhla. So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lantathu i-53 million kuhlelo lwe-early voting phambilini koluzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi yecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngamafitshane, uDonald Trump yipopulist. Ama-populist yilabantu labana ba appeal to people's emotions. Ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezizondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa ke singathi yalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyakwezama ukufaka ama facts kwesinye isikhathi. Abantu abalandela ipolitics kabalandeli kakhulu, kabathandi bona, baye befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise, kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years, in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubadlulula abantu bakwezinye izizwe mbizalwana zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho kana into ezithabisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans, but iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe elabunjwa ngabantu abavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko ka-Trump, ikakhulu ngakhangela abantu abamhlophe. Bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu azi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko ka-Trump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina, abakhuluma ngento eziqondileyo, abalandela uKamala Harris, bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibonayo ukuthi umuntu lo ukhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana-ke sokungaba ngutikilo bhanqa kusiyafika ekugcineni, kube sokusehlukanisa wona ama-electoral colleges lawana kumba ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangele ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo ama-running mates bangaletha mthelela bani kumpumela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisayo ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona bale force kumbe baphula ama masters kangako kodwa sikunanzelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, umuntu osoba business omkhulu kakhulu waziwa ngabo Starlink, waziwa ngabo Tesla njani njani izimoto zakhe leziyathi. Ikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo soma business abanengi njalo bangamsekela kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk ngoba vele bona ngama capitalist kusiya ngale. So wonke ama capitalist labantu aba capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama Democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke baba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani bayasekela ama Democratic candidates. So konokana lakho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la yagcine njani egcine ethola amavotes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ekhuluma ngokuthi let's make America great again. Bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi iAmerica yokumele ibuse umhlaba wonke, iAmerica yokumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama wars, iAmerica yokumele yenze lokhu lalokhuyani okudominatayo in terms of dominating other nations kumbe ukudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma Democrats bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni ihealth, asithuthukiseni social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapension abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema universities. Konke lokhu kana kumkhankaso wama Democrats okuyabe kukhankaswa ngo Obama, okuyabe kukhankaswa ngo Joe Biden labanye abangabe besekela u Kamala Harris.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekobulawayo. Silokhe sikudaba lunye odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika uthi usevotile kusigaba sokhetho okuvotwa lungakakwenzwa lungaqhutshwa ukhetho i-early voting. Unkosazana Teresa Dangwa uhlala edolobheni le-Albany e-Upper State e-New York uxoxa kabanzi ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibengicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Bekunjani ukuvota khonapho?
Ah, kube kuchaza ngifunde ezinye izinto ngiyabona ayisekungeke esikhathi ngivota elizweni leli. Ezinye izinto angizingaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe vele angikwazi paying attention nge-excitement. But this time I've been paying attention. Ngithe ngingena bayakubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube bese bekhangela kucomputer and then bebe bese bekunika ukuthi nguwe yini lo yi-address yakho yini ngakuyikho sayina. Ubususayina khonapho kucomputer usayina khonapho mtshina iprinter sivela isiprinter ibalot yakho. So uyabo expect ukuthi uzafika kula mabhokisi alama ballots and all that. It's printed on demand. Ube kuprintela bekunika. Ube kunika khona apho bekunika even ingalaluthi phongo kuba la list yabantu abangikhona abavotelwayo. Ibe kunika ibufolder and then ubusuzingenela lapho ukuvotwa khona okule secret yakho akuna omunye umuntu abasebenza khona apho kabavunyelwa vele ukubaduzani la khona apho. Ngawo lo mbuzo bayabuya abasabambi iphepha lela abasayibhalothi abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba mpele ngilomubuzo bese ngibuza umama lo wathi hayi awumelanga ngilibambi. Umbuzo wakho ngowani? Sengimtshengisa usokhangela engabambanga iphepha lami. Ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyovalelwa kumthina. Umthina wonalo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebesedi ubusulingenisa kumishina ubusuceda ekunika okuyibhandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma phandle.
Ye nxa usukhangela ke khonapho kule mbuzo eyabi khona khonapho ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangi yini?
Imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulombuzo owodwa okuthiwa ngiyavuma yini ukuthi umuntu ebe le lama rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care ungumfazi kumbe indoda liyavuma yini ukuthi isibe le iNew York State ibe le rule yona le ukuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungowesifazana kumbe uyindoda kumbe uyakhona labana abakathetha abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona.
Singathi-ke nxa uphendule umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni.
Ngitsho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo esithi bathe bathi bengiqhubela iphepha ibalot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasen sithi umbuzo wani sengisengikhangela sengitshengisa sesithi ngingazwisisanga ukuthi utheni ngoba ngithe utheni wasesithi khangela ibhaloti yakho ukhangise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani bephonge kungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwebhaloti.
Ye, nxa sukhangele-ke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala eZimbabwe?
Kwehlukane ngoba nxa sisizwa abantu bevota ekhaya babe kube kulomsindo abantu bethaywa kuyenza izinto eziningi. Last year bengikhaya bevota angivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba. So ngabo ngaba le ten yoku-experiencea ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya. So ngoba ngahlala emazweni for a long time. So ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good. Abakhuleyo labantu ngama-disabled hayi labagulayo hayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini. So bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umunu wenu ukuthi livotile and then libhalisa ibizo lenu otherwise alisoze libe lama-implement.
Lo nkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gift wewe Studio 7 ese-Albany apha New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X neVOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com.
Kulabahlala emadolobheni abathi kabakatholi imali eyabiwa nguhulumende yokuthenga ukudla ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala enkulu edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uhulumende uthi usenike imali yokudla abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola eMelika i-28,700 emadolobheni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangakatholi imali eholiswa nguhulumende bathi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende osalesikhathi eside ethembisa ukuba uzanika abalambayo imali yokuthenga ukudla. Uhulumende wabika ngompandula ukuba kulezigidi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu 154 million Zimbabwe gold eyokuqhuba uhlelo lolu kodwa kukhanya bebeyingcosana asebethole imali le emadolobheni okulabalambayo abafika phose izigidi ezimbili 1.7 million. Okwamanje uhulumende uthi kulezigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika 13 million US dollars eyokunika abalambayo. Lokhu kukhulunywe ngumnumzana Jane Van Muswere, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko izolo eHarare kusanda kuqhutshwa umhlangano wabaphathintambo bakahulumende.
The distribution of funds to beneficiaries with correct.
Esinikeze abantu abafika 28,000 ukudla emadolobheni kuze kube lilanga lanamhlanje.
Amazwi la asekelwe ngumphathintambo obona ngenswelo zikahulumende, umnumzana July Moyo othi ukuguquka kwesisindo semali sekuphazamisa ukuphiwa imali kukaZulu emadolobheni.
At first, we benchmarked with $8 per person.
Uhlelo lolu sinikeza umuntu wonke olambayo $8 kumuli elabantu abahlanu sibanikeza $40 sisebenzisa isilinganiso samazinyo.
Umuntu munye ngamunye unikwa amadola ayisishiyagalombili, amadola eMelika. $8 iyimali yohlobo lweziki, kodwa emavinkilini imali le iphungukala ngengxenye ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold. Omunye wabakhala ngendlala othi kayitholi imali le ngumnumzana Onias Shoko ohlala eWarren Park.
Siyakwemukela kunjalo ngani ngoba beka is not a chooser.
Umnumzana Farai Sikoto oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 ohlala eMfakose ukusimo esifanayo.
I-10 kg empupu $7, amaveji 50 cents, so maunikeza amabandu ayi-2 plus i-10 kg izophila kanjani?
Kulabanye asebethole imali le kodwa abakhulona ngokuthi iyingcosana. Umnumzana Reinhard Dube owemavuku ngomunye wabo.
Ngancedisa laphana nalaphana but $8 will last maybe a week for some days. But yabincedisa isikhathi sangkhona. Imali of course angeke uyidobe. Imajority ungakhangela ama-dollars zona layo yasebenza ngabantu per day in town. Awola abantu abahola imali eneke.
Kulabantu eZimbabwe abafika phose izigidi ezilithumi abadinga uncedo lonyaka ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Israel lithi abantu abahlala eBeitar Valley kwele Lebanon kumele besuke ngokutshetsha ngoba lifuna ukuhlasela iHezbollah kuleyo ndawo. Ele Israel lenza ukufana lisanda kungena eGaza nyakenye liqala ukulwisana leHamas. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abe-Reuters bona babika ukuba sokukhankaselwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende, impumela yalo elakho ukuguqula indlela okubuswa ngayo kwele Senegal, ikakhulu kunganqoba abaphikisayo. ELeBotswana namhla liqhube ukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Umongameli Mokgweetsi Mosisi esithi abantu abaningi bazamvotela okuzakwenza ukuthi angene kwisigaba sakhe sesibili sokubusa i-second term. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMasisi uvote esiqinkini seMoshupa ongamakhilomitha amashumi ayisithupha usuka esigodlweni eHaboroni. Eqeda ukuvota uMasisi uthewela iqiniso lokuthi ibandla lakhe leBotswana Democratic Party iBDP lizanqoba ungasuye ube lwesidingo sokubumba uhulumende womanyano.
You know what? I don't know where you get this question about the politics. You must tell me this way.
Ranti likuthatha ngathi ukuthi kungaba lohulumende womanyano sizakudla abantu. Ye kungaba khona ukuthi kube lohulumende womanyano ngomthetho, kodwa ngiboni lokho kusenzakala.
Ukhetho leBotswana luqhutshwa ngesikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kubanga ukungathengwa kwamatshe aligugu enjwayo amadayimani. Umnotho welizwe leBotswana ugxile kakhulu kumadayimani. Amabandla aphikisayo bachothoza neBDP besithi lehluleka ukuphatha kahle umnotho. IBDP sibuse phose eminyaka amashumi ayisithupha i-58. UMasisi uthi bayavuma ukuthi kumbalwa okumele kulungiswe kwezomnotho.
The challenges are clearly outlined in a lot of documentation.
Njengebandla siyavuma ukuthi kunemigoqo egoqela ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokugxila kakhulu komnotho kumadayimani, okunye ngokwemvelo okunjengokuguquka komkhathi, kodwa siyenza konke okusemandleni ukukulungisa.
Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo ele Umbrella for Democratic Change umnumzana Duma Boko yena uthi sesitshayile isikhathi se-BDP. Ibandla leli lithi i-BDP kaMasisi isebenzisane leliZANU PF ukuxilibezela kukhetho lolu, kodwa amabandla omabili ayakuphika lokhu.
Abantu sebezile imilayezo yethu, sebekubonile ukuba kulungile ukuthi bakhiphe ivandla elibusayo embusweni.
Kusenjalo imbono yabeZimbabwe leBotswana idabuke phakathi ukuthi kambe ukhetho lolu lungabe lusitshoni kibo, ikakhulu kukhangelwe ikusasa yabo. Umnumzana Sifa Sichuma okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana uthi vele uma kulo khetho ungumuntu okuza kuba lungahlaliseki.
I-anxiety iba khona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo lithole libuza.
Kodwa umnumzana Nick Hurekure owabumba inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana uthi kaboni ukhetho lungaphazamisa inhlalakahle yabeZimbabwe.
Upcoming elections, in my opinion, should not.
Angiboni kungadala ukungahlaliseki ngoba kade sabona ukuthi ukhetho lubuya ludlula kweleBotswana kungabangela ukuthi kube lotshintsho kakhulu kumthetho ephathelane labo kuzama.
Kulabanye ababeyizalwane zeZimbabwe asebathatha incwadi zokuba abeBotswana e-citizenship abavotele lamuhla kukhetho. Omunye wabo umnumzana Kwanele Mhlophe ovotele eMoshupa lapho kuvela khona uMasisi. Mhlophe wake wavota eZimbabwe ukuthi kuningi leZimbabwe elingakufunda kweleBotswana.
Ngapha ku is a bit different. Lapha amaresiza khona they are just free. Akhululekile sibili. Kanti ungabhoda around you can find abantu becampaigner, they exercise their constitutional right.
Indawo zokuvotelwa zivalwe ngehola yesikhombisa. Impumelelo yokhetho lolu ikhandela ukuqala ukubikwa kusukela namhla ebusuku kusiya ngolwesine ekuseni. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Ikomiti yePhalamende yakwele South Africa ebheke ngezempilakahle ithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo ziselatshwa izibhedlela zikahulumende wele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu udaba eseJohannesburg.
Ikomiti le ithi izibhedlela lamaklinika kahulumende kwele South Africa kudonsa nzima ngenxa izizalwane zakwamanye amazwe eziza kulele zizodinga ukwelatshwa. Ilunga lale ikomiti njalo engowebandla leDemocratic Alliance, unkosikazi Michelle Clark, uthi ngenxa yokuthi umthetho weSouth Africa awuvumi ukuthi umuntu osengena esibhedlela edinga usizo abuyiselwe emuva, kufanele ukuthi nxa abokuza laba sebelatshiwe kuthunyelwe ugwalo lwenhlawulo kuhulumende wabo. Uthi lolu daba kufanele lwekhulunywa ngalo emhlanganweni wehlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa, i-SADC.
Certainly, if doctors are referring patients from neighboring countries simply for health,
nxa odokotela bakwamanye amazwe bethumela izigulane zabo kwele South Africa, kufanele kube nendlela yokuhlawuliswa ohulumende bamazwe abasuka kuwo.
The treatment of that patient from our neighboring countries where patients have been sent to our hospitals.
Ukubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi labafuna ukwelatshwa bangene kwele South Africa lapho abafika belatshwe khona mahala ezibhedlela zahulumende. Umkhokeli kahulumende wesabelo seMpompo esingcelelane leZimbabwe, unkosikazi Poppy Ramathuba, usekhulume wazo watsha ilizwi ngalolu daba esithi abeZimbabwe abazobiletha labazokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo bagcwele kulezi zibhedlela osekusenza zehluleke ukwelapha izakhamizi zeLimpopo. Laye-ke uthi kufanele uhulumende babantu bokuza laba bahlawule indleko zokwelatshwa kwabantu babo.
You can't have somebody who is not living their own country just to come.
Akulunganga ukuthi umuntu alimale khonale elizweni lakhe asukume agijimele ngapha eLimpopo ukuzokwelatshwa, kukanti lathi silazo lapha izigulane ezilindele ukwelatshwa.
In South Africa we equally have our own challenges of people waiting for operations to be done.
isizalwane sakwele South Africa njalo ubona ngokuqoqo kwenhlelo zebandla lesofa sonke party umnumzana Freeman Bengu uthi lenyathelo elihle kakhulu elihlongozwa ikomiti ezempila kahle.
The health system in South Africa is overburdened by Zimbabweans, it's overburdened by Mozambicans, it's overburdened by Abasutu. So I think it's the right way, and it's about time government start billing our foreign neighbors of whatever we are doing for their citizens in South Africa. Maybe the issue should be also be extended to the issue of deportation, you know. Maybe countries need to also now start paying for a deportation of their illegal immigrants in South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo sezethule imbono ehlukeneyo ngenkuthazo yekomiti yempila kahle le. Umqondisi enhlanganisweni yePhoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani le, uthi vele kungumlando walamazwe ukuhlawulela abantu bawo.
Kungumkhumbulo omuhle, ngumcabango omuhle kakhulu owenziwa yigovernment yeSouth Africa. Kodwa ngapha ehlangothini leZimbabwe kuzaba le problem ngoba i-government yeZimbabwe ayisoze iqhubeke ibhadala. Ingaqala ivume kodwa ekugcineni ayisoze ibhadale. Uhulumeni weZimbabwe uyaziwa ngokuba ngumuntu ongabhadali isikoloni.
Umphathi ntambogatsha lwezempila kahle kule South Africa umnumzana Aaron Zwaledi laye uke waluphatha lolu daba ngenyanga ephelileyo. Esithi okwenziwa eZimbabwe kufana nobaba othuma abantu bakhe ukuthi bayekudla komakhelwane. Le inkulumo ephendulwe ngamazwi entukuthelo esikhulumeli sikahulumende weZimbabwe umnumzana Nick Mangwana yena ubhale ehlelweni lwezokuxhumana ku-X esithi inkulumo kaMtswaledi le ilokhu cwasa ngobuzwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhla ukhetho lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe Olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubuyiselwa ekhaya uxolo sixoxa ngokhetho lweMelika lapho esibona abancintisayo unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump bekhankasa begqiba imikhankaso yabo le ngoba uhlelo lolu luzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uqhutshe ukhetho kwele Botswana. Abaphikisayo besithi eZimbabwe liyangenela kakhulu kulolo khetho. Sibone njalo ihulumende weSouth Africa esithi bekuyiparlamente yeSouth Africa isithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo zingelatshwa ezibhedlela zikahulumende weSouth Africa. Njalo bathi lokhu bafuna ukuthi kukhwezwe kumanyano weSADC ube yiwo olawula lokhu ngoba izizalwane zeZimbabwe ziningi okokuthi sezibangela ukuthi ele South Africa lithwale amagabha avuzayo ngoba lalo lilabantu babo abafuna ukuthi belatshwe. Sizwe njalo imbono ngokhetho oluzaqhutshwa eMelika ngolwesibili ngeviki ezayo lapho abakhankasayo ke asebegqibe umkhankaso yabo ngalokho abathi ngama closing arguments ngesiNgisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi lingahamba ku-voandebele.com ukuze lisilalele. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.